Ibandla lemthwakazi Republic Party seliveze ukukhathazeka ngenyathelo likahulumende bethi okwenzakale eBalagwe Musgrave kulihlazo elikhulu. Umongameli wemthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uchaza abakubone izolo eBalagwe.
Izolo emini besiye eBalagwe le-journalist elivela elizweni elingaphandle sathola ukuthi eBalagwe sokulokuganga okwenziwe nguhulumende. Sokwakhiwe iTomb of the Unknown Soldier esicabanga ukuthi vele iTomb of the Unknown Soldier thina njengabantu bakomthwakazi esabulawelwa abantu nguhulumende nalo khona kasidingi iTomb of the Unknown Soldier. Instead sidinga iTomb of the Unknown Guguraundi Victims, abanye babo abalahlekileyo abalahlelwa ezimbalwini abangaziyo lapho abalele khona.
Uthi okunye okubakhathazayo yikuvalwa ngesamende kwamabala athi Musgrave eBalagwe emathuneni amabili.
Kanti okunye sikutholileyo futhi ukuthi kulamangcwaba amabili abhalwa kudala ukuthi ngamangcwaba ama-victims eGuguraundi abhalwe Musgrave. Bakwanisile-ke ukuthi ngelanga beyakha iTomb of the Unknown Soldier baplastela amabala la abhalwe Musgrave asale ngasakhanya. Kodwa-ke sikwanisile ukukwenza thina njengabantu abaphatheke kakhulu ngembali yeGuguraundi lembali yento zakomthwakazi, sikwanisile ukuphala elinye lamangcwaba leli saveza ibala elithi Musgrave laba ukuthi lihlale lisegcekeni. Kwathi elinye ingcwaba elibhalwe Musgrave sathiya singalivezanga, salithiya linjalo liplastele, senze ukuthi labo abazaphikisa ukuthi into enjalo siyithole ikhona bahambe labo bayezibonela bathole ukuthi into le esikhuluma ngayo iyenzakele njalo iyenzakale ngelanga le-Heroes Hall Day.
Umgcinisihlalo wezaphu eMathebeleleni South uMnumzana Mathew Sibanda uthi le yimizamo kahulumende yokufihla ubufakazi bokuthi kulabantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGuguraundi.
Ngiyamangala ukuthi iZANU iyazama ukuvala umbhuqazwe yawenzayo ngo-1980 yagqibela abantu eBalagwe bephila, abanye bagqibela belezisu bethi izisu zabantwana bama-descent. Khona manje nge-Euros Day bahambile laphana batholakala besakhela bebhala ukuthi kulahlele abantu abangama-hero, but bevala okubhalwe khona eMusgrave etshengisa ukuthi umbhuqazwe wabo wawugqibela abantu khona intazenze ukuthi bavale lobo bufakazi bungaphindi bubonakale. Kuyasimangalisa iZANU lakathesi lokhu ingafuni ukuxolisa umbhuqazwe wabo eMathebelelenti abantu abafelayo lokubakhombasetha lokho behlupheka. Lakathesi azange ibiye kibo ukuthi hhayi siyaxolisa lokhuyani okwenzakalayo.
Isakhamuzi seBalagwe uMnumzana Nqeba lendoda Sibanda uthi okwenzakala lapha yikudelela.
Into eyenzakala eBalagwe ayisiphathanga kahle neze, ngoba ngendlela abenze ngayo batshengise ukuthi kulokhu sidelela thize kule nto vele abayidingayo kithi, ngoba kusoze kwenza ukuthi ngesigameko abasenzayo bese beqeda sebefuna uku-destroy evidence, ngoba kade bekwenza kuthiwa fanele ukuthi kade befuna ukuvala i-evidence kuthi ungabi le nto okuthiwa yi-Guguraundi yake yenzakala, kungasabi le ndawo nalani ebizwa ngeBalagwe namhlanje.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana James Hlabangana uthi okwenziwa nguhulumende yikuganga.
Lokho kuyisibonelo sokuganga esikhulu ngemva kwe-new dispensation le abakhuluma ngayo, le attempt to foster unity abakhuluma ngayo behlala beqila abantu beMathebeleleni babhoda ngale ngamuva befuna ukuyavala ubufakazi bokuganga obe-genocide beGuguraundi eMathebeleleni. Abantu bakithi babelokhu bevula amehlo bebamukela abantu laba ngokuganga kwabo. Lokhu yikusidelela sikokusihlonipha kuzasicabanisa kakhulu ngelila.
Ukwakhiwa kwethuna ele-Tomb of the Unknown Soldier eBalagwe lokuvalwa kwamabala akumathuna amabili lapho okwagqitshelwa abantu abaningi godilinye sekuthiye uZulu ekhathazeke kakhulu ngesenzo sikahulumende bethi kulihlazo njalo yikuzama ukuvala ubufakazi bokuthi eBalagwe kwagqitshelwa abantu abaningi egodini linye okungela nhlonipho ngesikhathi sombhuqazo weGuguraundi owabulalisa inkulungwane ezedlula amathumi amabili abantu. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.